Soku isika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Mhlaka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaliyandlela ikakhulu uzopho wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport ngoba uzopho yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Izizalwane zeZimbabwe sezifuze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasiziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondeni ukufaka mdaya, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo eyokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla leZANU-PF lethu selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungela mvumo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Isizalwane seZimbabwe sesivese ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo elecabinet, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaliyandlela ikakhulu uzopho wekahulumende. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye njalo abama-transport amakhombi lakho konke ngoba uzopho yedwa uyehluleka. Nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akalandaba labantu
bemthova abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abamthova bayenza $50 uzuko sekhwezile sesenza 60 ibhasi emthova kazuko sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugcila abahlali ethatha imali ezayisebenzisa ukukhampena futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uzuko yenalo kulokuthi i-competition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemthova kusetshenziswa i-COVID.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi i-lockdown idala ukuminyana kutsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlodlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe inehari, wonke umuntu uba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijima ekuseni egijimela ukuthi ayethenga, lo munye ugijimela ukuthi ayethenga, bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopha njengemashopha. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi i-COVID-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imota lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho-ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezupco kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwa ngesikhathi se-lockdown lanye ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi kazikakhwezelwa imiholo yazo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso ofuzwayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uZulu kumbe ukumncindezela
lockdown yangikhona vele ayisizi ngalutho ngoba ungakhangela yena onguye oyifakayo nguye ogcwele indawo zonke nguye ongapractice i-social distancing nguye ongafaki imask
usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uZupco abantu bangena bebaningi kungela kuchiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize
sinanzelela ukubana kumaZupco lapha abantu bayangena bebaningi kakhulu kumamakhethi bangena bebaningi kakhulu kungela distancing abangama-private operators abemshova yemshikashika abavunyelwe
Nkomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi
sibona ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi akubulali laba abasebenzayo akubulali umnotho wabantu kwamanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety nets
izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 a.m. njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Bhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sabe sehluleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efuna yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezijiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamachumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kwele Zimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana lokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli. Mnumzana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje ukubulawayo sephelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha eLondon ukufa kamdala. But then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha which life is becoming hard for me.
Unkosazana Samu Ndlovu uhlala edolobheni le-Derby kwele-Bhilithane. Laye wabuya kwele Zimbabwe elande imva.
Sebenza njenge-health worker e-UK. Ngabhujelwa ngumama ngo-March. Ngabuya ekhaya ngizombeka. Ngithe ngibuya ekhaya ukuthi ngibuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya ngenze lutho ngihlalele. Khathesi ngihlalele ngapha ekhaya kufunakala i-1700 e-quarantine. But ngikwanisa ukuthi ngiyithole abantwana abahlezi zobabo mina ngizahlala ngapha ekhaya uzukhishwe nalowo mthetho.
Nkosazana Zinhle Nyathi uthi ngeke akhohle uDubo wahlangane lalo kweZimbabwe aze afele ngugogo wakhe.
Ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi, and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho siye e-police station usadinga incwadi, behlangana layo usendleleni. Bekusiba yi-punishment obiselwe emuva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine uNkosazana Sithabile Sibanda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukobulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhona ukuthi angila mali yokuquarantina nxa sengifika. So ngisahlezi khathe sengisekhaya vele angila mali, angila senti.
Imali okumele umuntu azibhatale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. UNkosazana Lindwe Ncube ohlala e-Dublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami kumnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
UNkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kwele Ireland, lapho indizamtshini zamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. UNkosazana Hloniphani Nxumalo wedorobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe siyoshadisa mna wami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amavenu, everything, ama-decoration, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanku lokho kubhida kunjalo, so kumele uhambe uyobhadala 1.7 imali yokubhukha iwethele quarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhatalele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zezibapho ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Imele Studio 7 ngobulawayo, igama lamuyezwa Jesus Banda.
Ibandla lezanu-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphatha intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. iZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo
lamazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano unkosikazi Stagomani Tex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze baxazulule loludaba lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba lolwana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadiki anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhona ukuthi balwenzalaba bantu, kuba laba bantu ama-insurgents la bakhanya kulelizwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenza benze lokho abakwenzayo. So kunzima ukuthi isadik nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele. Ngoba uqala kuyafana ukuthi bekwazi ukuthi isitha balwa laso yisiphi ngoba ama insurgents la akabuyi nje abuya ngoba athunyiwe. So bangabakwazi isitha zabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba lwama insurgents. Angiboni umahluko esekwenzile obukhulu kulokhu labujwayo ngoba ngibona kulicembu nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona. Isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe angaphandle kwesadiki ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula. So isadi yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esingathi thina ngokufiswayo kuregion yesadiki.
Kambe singabona uhlupho lolu lwamalwecatsha lwele Mozambique ludlondlobala.
Lele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana ngumnotho weMozambique. Ezinga kulo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abangathi banesandla laphaya. Bayafaka imali befaka isikhali bephushele lungadlondlobala kuphoshakale izinto eziningi. Ngoba iMozambique ingasibhekile incelana laboZimbabwe, oSouth Africa, uMalawi, uTanzania. So kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje lugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuza qhubekela phambili lokhu senzakala.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho esixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kweleBhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa kugidwa kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esathi sinqa siqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukwenziwe ngalo ibukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost esingafikisa laphana sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi. Wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July. Mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma nxa kuqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili. So okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu silibekile. Ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi ayivirtual yabanye noma ngithi mhlambe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesiza kwenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenza ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabe lilanga lidlula kungelanto esiyenzileyo.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo obukalanga uyini njalo wenzelwani?
umbuthane lo sathi nxa siqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo ibukalanga gathering le nxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela umbuthane ye ukuthi lapho siyabesikhumbuzana sikhumbuzana abantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka noma kukhona ezinye izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza kuncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sena sakwe yini ukuthi sikhambise imali enengi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kuyenziwe ama quarantine centers imali le yafika yathenga izinto zokuthi khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulalokho yena sibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu kumqondo ukuthi kwenziwe i-college laphana ePlumtree ngumbono esiloko siphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibona ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day ibukalanga gathering
umnumzana Tifa wajapi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga kwele bilithane ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese London Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGives Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngapha. Abantu bayahamba ngaziwe ngabo, abantu bayahamba. Engikutshoyo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance, abantu begqoka ama-mask. Kwenzwe konke akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adlulileyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba. It's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer eyokugcina ukugqoka ama mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona
lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipu Sidube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezihlukeneyo esiphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ukugoqela iZimbabwe. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libikwa
lahlukene ibona ngezombusazwe U.S. Acting Alternative Representative for Special Political Affairs Jeffrey De Laurentiis emhlanganeni obuhlaziya okuphathelane lele mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lwesi-Islam abe Al-Qaeda labe Islamic States. Leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenelasi Migoita ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babaka Keita owayekhethwe nguZulu kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabumanyano wamazwe angentshonalanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States ECOWAS kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasibo bebutho leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenny Gwaita wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. Ngonkwenkwezi lonyaka mhlaka 24 uGwaita ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho umthethondaba waphezulu owe-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka 9 Nhlangula uGwaita ukhethe uJogo Kokhala Mayiga ongekho kubutho owake waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-Ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu yisenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu njalo kuzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lethemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngomhlolanja womnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili luqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcile njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-Ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzinza elizweni. njengeMelika sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali xa sesibone owenziwa nguhulumente osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla kurhulumente okhethwe nguZulu na, kutsho uAmbassador de Laurentiis. Owamanje sima ngokugcweleyo labantu makhaza basemali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu, ukuthula, intuthuko kanye lokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu.
Bezilalele udaba oluveza umbono kahulumente wentwenelela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.